Ekhuluma le ntatheli izindaba ngemva komhlangano labaphathi ntambo bakahulumende eHarare namuhla, uNkosikazi Mutsangwa wengeze wathi uhulumende uzaphathisa labalima ingqoloyi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezokulima, uMnumzana Thandeko Zintimkandla, uthi lokho akusoze kusize abalimi makhaza.
Udubo lukahulumende wakithi wande ngomlomo njengepintshisi. Kaphuzu ukukhuluma nje lezinto ezingasebenziyo. Bonabo abalimi athi uzabancedisa bakuthelezela kuqala. Uyabancedisa ngaliphi? Nxa amanzi akhona ukuthelezela kwezinye indawo evele emalutshwane. Manje ke kubi kakhulu ngoba umnyaka ozayo ngokhetho asikezwa. Ngoba nxa sokuyiwa ekhethweni ngiyakutshela kuphuma lako konke kukhuluma inkulumo ezimnandi eziqumbaqumba indlebe. Kodwa iqinisweni kuyabo ukuzikhanyela ukuzigawulalula. Abalimi makhaza kumele bazibonele. Kumele bazibonele sibili ngoba uhulumende ayikwe indlela abanceda ngayo. Uzaqhubeka ke ebonga ubakhangeza konke okuncinyane. Njalo engabakhangezeli ukuthi bakhangezele ukuthi basuthe. Hayi kwenzeka ukuthi agcine igama abe sechibili kathi khangelani mina alilamba ula muntu ozakufa. Usekwakukhuluma omunye wakho uhulumende kona lokhu ukuthi ngomnyaka ozayo kakho umuntu ozabulawa yindlala. Indlala abantu babula lukusa kwamalanga le mbiko ekhutshwa zingatsha mhlawumbe ze-United Nations lengatsha lezi zizimele zodwa bayatsho ukubana indlala ibhokile. Abantu kumele bazame imizamo yokuthi bazisize ukovuka uzenzele kuleli lizwe okahulumende ngamaphupho nje.
UMnumzana Zintimkandla uchasisa ngesimo esisemasimini.
Emasimini sithandekile labalaleli, hhayi kwehlisisa izinyembezi. Sengangafika kogodlayo ngeviki eliphelileyo, ngaba sematshitshini ngapha kwelikamasuku, ngaya enqameni womathema, ngakhangela ngadlula langapha ngokuya esigodini eMzingwane. Hhayi, akula lo. Abantu bebelimile. Bebelime kakhulu, ngabona belandela khona ukuthi kwakuthiwe izulu lizaba liningi. Kodwa osekusemasimini, hhayi, akusathembisi. Kuthi gqagqa nje lapha lalapho ungathi kungoseseluhlazanyana. Kodwa-ke hhayi, ngoba na amabele amaningi kakhulu njengomumbu ilanga livuleke usubhaceka, kutsho ukuthi nxa usufike kulelo banga vele lingaze kune likazamculo kawusancediseki. So ngamahlanga nje, hhayi emasimini kubi. Into emalisayo nje into engathi ngcono zinkomo izifuyo nxa uzikhangele emadlelweni zisesengcono, hhayi zisagcwele. Kodwa kwemasimini kuvele nje abayinxele ukuchinisa nje vele azange bachinise, ngoba nikhaba belilihle belimile abantu ilanga la vuleka akulalutho.
Umlimisi njalo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezokulima eGreen Africa Technologies, uMnumzana Angleston Sivanda, uthi ukungani kwezulu kungawubhidliza ngamandla umnotho welizwe.
Nxa izulu lingananga kutsho ukuthi imali ekade zibhajethiwe kuluhlu lwesikhwama selizwe sezisuswa zihambise kwi-emergency leyo eyokuswelakala kokudla. Futhi kwenza ukuthi ilizwe lingaqhubekeli phambili, kwenza ukuthi lama sustainable development goals lawa awasoze enzakale nxa kube lendlala, ngoba ukuqeda goal number 1 ukuqeda indlala akasoze aneliseke ukuthi afinyelele. So kuyaphambanisa kakhulu ukuthuthuka komnotho. Kanti njalo singakhohlwa ukuthi umnotho esikhuluma ngawo eZimbabwe sikhuluma ngomnotho ovele abantu bephila below ekuthiwa i-poverty bottom line. Bevele abantu behola imali ezinganeliyo, kube njalo bese kuphinda kusweleka ukudla, abantu bangasavunanga emasimini, kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu.
Asizweni uMnumzana Sibanda exwayisa abalimi ngezinye izilimo abangazilima.
Zikhona izilimo esasivele zilinywa ezinjengamabele, onyawuthi, izilimo ezincane ama small grain, yizo ezasezatholakala ukuthi ziyanelisa ukuthi zincede abantu babe lokunye abangakubamba kumbe abangaphila ngakho ngesikhathi sobunzima. Ngabe uhulumende uyaqhubekisela phambili inhlelo zakhe zokwakha amadamu lezokwemba imigodi yamanzi ukwenzela ukuthi amanzi atholakale kuzigaba zonke? Kungaba la manzi kuzigaba zonke abantu bazanelisa ukuthi balime bethelezela babe njenge Israel okungani khona izulu kodwa Israel iyalima ithengise bese kusithi kunjalo ke kube zikhona lezilimo ezidingakalayo ngaphandle kwamanyamazwe nxa abantu belamanzi thina njenge company siqhuba ama granadilla kukhona njalo okunye ukuthi ogarlic lento ezinjalo abantu abangazilima benze imali bese bethenga ke umumbu mbele impuphu kwamanyamazwe so yindlela futhi esingenza ukuthi ilizwe lakithi li survive ebunzimeni ngoba ukulima umumbu akusiniki inzuzo eyangapi kanti njalo umumbu uyaphambaniseka nxa kuthe kwaba le drought enjengayo nali
umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka usanda ukugcizelela ukuthi uhulumende uzakwakha amanye njalo amadamu azaphathisa kunhlelo zokuthelezela ngimele umsakazo we Studio 7 khonapha eWashington DC yimi usithandekile Mhlanga.